okwenziwa ezanu PF abantu bakwazi ukuthi kuyabe kungasonto enziwa ikhangele uZulu weZimbabwe. Esikhathini esiningi kuba yinto eyenziwa ikhangele i-partisan politics eziphakathi kwezanu PF. Engingathi khona i-factional politics ezikuzanu PF. Ngo-2017 abantwana beZimbabwe sonke sancedisa izanu PF ukukhipheni umgabe. Kanti bona balwa i-factional politics yabo yokukhipha i-G40 befaka iLacoste. Kodwa ukuhlupheka kwabantu lokho kusiya phambili. Lakathesi nxa bekhuluma ngama-prizes, bekhuluma ngokuthi akukhitshwa US dollar, bekhuluma nge-corruption, i-politics zabo ezikhona, mna ngigagwa ufuna ukukhipha abantu abona ingane bangamu-opposa kumbe bangamphikisa abasinya kwezanu PF, asale-ke labotitisi-ke oyesimeni. Yikho-ke thina-ke njengoZulu weZimbabwe siyabe sikwazi ukuthi nxa izanu PF senze lutho akumelanga singenele ngoba yabo kuyi-internal factional politics ze-party yabo izanu PF.
Iziphathamandla zikahulumende zithi intengo yempahla yehlile kwezinye izitolo.
Akula nto ehlileyo, ngikhuluma kanje nje kathesi ntambama ngithenge i-2 liters ye-cooking oil nge-$28. Ayizange yehle, ikhwelile ngoba isikhathi esifitshane eviki eliphelileyo iku-$23. So akulanto ehlileyo, izinto bazehlisa emaphepheni abo kubo Herald lakubo-Chronic bazehlisa nxa bekhuluma bona iziphathamandla zezanu PF. Kodwa-ke practically ku-ground emashopu akulanto ehlileyo, izinto zidura zivaleka zisiya phambili kakuthengeki. Yikho-ke lokho ukuthi bathi kwehlile yathi nje basengayezimithiyo abantu bezanu PF.
Kuphile kanjani ngodaba lwamagetsi olwamafutha ezimoto okuhambisa lokunye nje?
Akuphileki. Amagetsi sikhuluma kanje afike nakathesi ntambama ngabo 7. Sizathi sivuke ekuseni ngabo 4-5 esehambile. Atshona ilanga lonke lingekho. Okusemafridini kuyabola, kuyawonakala. Amafutha ezimota katholakali, izimota zithona ke zilayinile ke zilindele lawo mafutha. Kawakho lanxa esedura eseyikubo $5 something. Kodwa ke lokho engatholakali, kukhanya ubunzima kuya phambili elizweni lakithi leZimbabwe. Ukukhipha kwabo ke i-US dollar labo randi kakuncedanga lutho kuwesene situation ngoba abantu lokho besihlupheka nje akula bungcono esibubonayo.
Kodwa simzile umphathintambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube lo mnumzana John Manguja we-RBZ besithi imali yakwamanye amazwe le yebibhidliza umnotho welizwe. Kathesi sokuzalunga.
Singayezimithiyo, ungahamba kathesi eboda ungenisa imota bafuna ubhadala i-US dollar. Lamhlanje ngifike ePlumtree ngithole kule moto ebotshiweyo besithi bona imota leyo overload bafuna i-US dollar $1,300. Imali nxa besithi bona sebeyibhandle i-US dollar ke baqamba amanga ngoba bona uhulumende lokho ekuthatha ama-services akhe nge-US dollar. Iduty lokho ibhadala nge-US dollar, ababanjwayo i-VID lamapholisa ebhoda lokho bebhadala nge-US dollar, lama-rates laba besithi asesehla e-US dollar lebhondi kakwehlanga, lokho kukhwela lokhu ku-900 something i-US dollar, lokhu ku-50 something irandi, akulamehluko, akwehlanga lutho.